Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana mthwakazi lamhlanje ngolwesibili mhla ka 13 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kona bekulindelekile ukuthi i-lockdown izadluliselwa phambili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 i-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili. Lanxa nje amajekiseni okuvikela i-COVID-19 elokhu esilela kwezinye indawo, kwezinye asekhona njalo abantu bayahlatshwa. Udlakela belulokhe luqhubeka kwele South Africa namuhla, abantu bentshontsha begqekeza ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ngameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Kumbikwa wethu lenamuhla uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalumkhuhlane. Uthe umkhakha walumkhuhlane obizwa ngokuthi Delta variant wona omemetheka ngamandla iwo osubhahile kulezinsuku. Umphathintambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa laye utshele intatheli izindaba ukuthi uhulumende uphumele sinqumo namuhla esokuthi izikolo zizaqhubeka zivaliwe okwamanye njalo amaviki amabili. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efihlela Ncube sambuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwe-lockdown.
Yebo, khona bekulindelekile ukuthi i-lockdown izadluliselwa phambili ngokuba isibalo sabantu abahlaselwa yileli gciwane le-corona liya lisiya phezulu. Kodwa sizahlala siphinda njalo ukuthi akufanelanga kube yi-lockdown kuphela, kumele kuhlanganiswe lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni, kuhlanganiswe lokufundiswa ngendlela ebanzi kakhulu, kuhlanganiswe lezinto eziningi eziza kwenza ukuthi nxa zihlangana zonke zehlise isibalo lesesiqansa kangaka. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe kakhulu, hayi ukuthi kwanzwe i-lockdown kuphela ngokuba yelula ethandwa nguhulumende, kanti ke i-lockdown nxa iyodwa ngeke incede ngalutho. Imeli hlangane lokunye ukuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi leli gciwane livimbeleke.
Lona uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ungathi luhamba njani elizweni ingemva kwamajekiseni ayizigidi ezimbili i-2 million afike elizweni ngeviki edluleyo evela kwele China?
Ye, ukuhlatshwa kwabantu akukachele ngendlela ebanzi kakhulu kulale kade siyikhangelele. Kusahamba phansi kodwa abantu ngathi bayanda abasukumayo abafisa ukuthi ngabe bayahlatshwa kulalokho kade kusenzeka ezinyangeni ezidlulileyo. Kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi ukusukuma kwabantu abafuna ukuhlatshwa kuhlangane lenani labantu lamajekiseni aneleyo ukuba abantu bahlatshwe, ngokuba nxa besukuma kungelandlela yokuthi bakwazi ukuthi bayehlatshwa kuzaba yikuchitha isikhathi abantu chone bese malayinini kungelampumelelo engatholakala ekuhambeni kwabo besiyahlatshwa. Ngakho ke amajekiseni kawande labo njengalokho abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa ngobuningi babo kulalokho ekade sikubona kusenzeka.
Kukhona yini ongakukhuthaza mhlawumbe uZulu jikelele lohulumende?
Inkuthazo iqondene lohulumende kunye labo abantu beZimbabwe nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu babambisane kuleli gciwane, ngokuba lisengaqeda abantu ngendlela elingakhona. Kumele abantu balandele zonke izinto eziyimfundiso ekuthiwa kumele zenziwe bawuze bavikeleke. Nxa bengazivikeli angeke bavikeleke kuleli gciwane. Kanti ke njalo uhulumende laye kumele abone ukuthi abantu uyabahlaba, adinge okokwelapha abantu okwaneleyo, kungabi lokho ukuthi abantu nxa bekudinga ukuya kuphele ngesikhathi esingafanelanga. Abantu kabahlatshwe bonke abafuna ukuhlatshwa emakhaya lasemadolobheni, kanti abantu abaqhubeke bezivikela ngokuba leli gciwane likhona liyabulala njalo.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Lanxa amajekiseni okuvikela i-COVID-19 elokhe silela kwezinye indawo, kwezinye abikwa esekhona njalo abantu bayahlatshwa. Uhlelo lokuhlatshwa kwabaleminyaka ephezu kwelithumi lasishiyangalombili 18 years oluqale kobulawayo izolo beluqhubeka namuhla. Kubika ubathabile Masuku.
Amajekiseni lawa ayatholakala kuwo wonke amaklinika kakhansili kanye lasezibhedlela ezibalisa ese-United Bulawayo Hospitals, esempilo kanye leseyingutsheni. Elizweni lonke kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye i-51 izolo, njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezimbili i-2661 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-30,332, kuthi abahlatshwe eyesibili bangu-10,139. Lumsakazo ubhode kwezinye zendawo lapho obekuhlatshwa khona abantu kobulawayo namhla wathola indwendwe abantu behlatshwa ngobunengi. Unkosazana Talent Chuma uhlala elokitshini lenkulumane ngomunye esimthole emelele ukuhlatshwa eklinika yemaqhawe.
Kurayithi ukuthi abantu bavaccine, but indlela okwenzakala ngakhona iyathamulisa, ngoba bayathi kule namba yabantu okumele bavaccine and abantu babegcwele, abanye ngababuya bezongenela plus kuyavukelwa ekuseni, ushona usulayinile, kwesinye isikhathi ugcina ungasakwanisanga ukuthi uhlatshwe.
Omunye njalo umhlali esimthole ekudwendwe eklinika yenkulumane, umnumzana Thulani Dlamini, uthi uhulumende kumele engeze indawo lapho okuhlatshelwa khona ukuze kuhlatshwe abantu abaningi ngokuphangisa.
For instance, indawana njengasemagosa, ungabe semagosa wodwa, abantu balandela lapho abasebenzela khona, indawana kulabantu abaningi khona, ngoba since amakhizi lawo lawo eraiza kangaka, namuntu kuyabe kufuze at least wonke umuntu abe accommodated.
Unkosikazi Yolanda Moyo uthi ukungalandelwa kuhle kweziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane yikho ukwenza umemetheke ngamandla.
Umkhuhlane we-COVID-19 khathesi usubhahile kakhulu ithi lapho. Engikubonayo ukuthi langaze ubanje positive, akula ama-strict measures afakwayo. Uyaphuma uyezigadela umchova ngoba kungela enye i-transport ongayisebenzisa. So ugcina lawo uthelela abanye abantu. Njalo lezindlu esihlala kizo sibaningi, ngakho i-self-isolation inzima.
Umphathi ntambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, unkosikazi Judith Ncube, ukhuthaze abahlali baleli dolobho abaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili ukuthi baphume ngokuningi bayehlatshwa.
Ndikusela last week kuhlatshiwe sibili i-7,000 maybe edlulayo kancane. Then kusukela izolo njengoba labantu ama-residents nje jikelele labo bebedinga ukuhlatshwa besho kusiba lesiminye emini kuma-sites la eqanjiwe kuthiwa azakhangela kuphela benze informal trading, amaklinikhi wonke asevulwa kusenzela ukuthi lama residents ahlatshwe khonapho. Nxa sokudistributhwe liyani 2 million ebuyileyo okwakhathesi utsho ukuthi bebegqidisa i-15,000 liyani.
Izolo kobulawayo kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19, njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 219 belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Egwanda khona lanxa bekulokuthandabuza ekuqaliseni ngejekiseni ye-COVID-19, abantu abaningi sebesukumela phezulu ukuyahlatshwa kulezi nsuku. Lokhu kwenzakala ngesikhathi lomkhuhlane uhlasela ngamandla njalo usubulala abantu abaningi. EmaThebeleland South khona sokubhubhe abantu abangamashumi amabili kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kubika Walpit Ncube.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seGwanda lamhlanje ekuseni wathola ukuphithizela abantu befolele ukuyahlatshwa. Ezinye izakhamizi esixoxelazo zithi lanxa bezilokuthandabuza ngaleli jekiseni sezikhethe ukuhlatshwa ngoba sezizibonele ngawazo abantu besifa buthumuthumu ne-COVID-19 kanti njalo sumemetheka ngamandla lomkhuhlane. Unkosazana Sithandazile Mathibela ohlala emaplotini kwa 10 eGwanda ngomunye walabo abahlatshwe lamhlanje.
Ine condition ye diabetes so ngiyile namhla ukuze ihlaba ivaccine ye-COVID ukuze nami ngithole ukuvikeleka ngitholeni umkhuhlane we-COVID. So ngenxa yakhonokho ukuthi ngivele ngingumuntu olechukela kubona kufanele ukuthi ivaccinate ngoba abanye abantu abaningi abalama conditions wona lawo bathi bangabanjwa ngumkhuhlane onalowo kufanelise ukuthi bedle. So ngizama ukuthi lami ngizivikele.
Omunye njalo wabahlatshwe lamhlanje ngumnumzana Njabulo Dube wayisakhamuzi esenonde eGwanda yena othi uthethe isinqumo sokuyahlaba ngoba umkhakha omutsha waleli gciwane obizwa ngokuthi i-Delta variant usuhlasele ngolaka.
Bengibona abanye abangani bami begula okokuthi umkhuhlane okhona vele and kuqakathekile ukuthi umuntu lapha khona sanitizer afake imask. So yikho kungenzela mina ngavukela lapho ukuthi ngizohlatshwa so singumuntu osehlatshiwe. Hayi kwakathethi ngizizwa ngisesi-right angikabilenye i-complication engizwa.
Umqondisi wezempilakahle esiqhindini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi kuyajabulisa ukubona abantu besiza phambili ngobuningi ukuze hlatshwa ukuze bavikeleke njalo bavikele labo abaphila labo. UGwarimbo uthi bathola amajekiseni azinkulungwane eziyisithupha evela kugatsha lwezempilakahle. Ukhuthaze abalokhu bengakahlatshwa eGwanda uthi baze phambili ngoba lo mkhuhlane ukhanya usumemethe kakhulu kuleli dolobho. Sebedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu 34,000 asebehlatshwe leli jekiseni ezansi emandebeleni. Asebebulewe ngumkhuhlane lo emangweni munye sebengamashumi amahlanu lane 54 njalo phakathi kwabo abangamashumi amabili badlule kulinyanga. Abedlula amakhulu ayisikhombisa 752 baphethe lolu bhubhane sikhuluma nje kulesi sabelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ukhuthaze uZulu ukuthi ahlabe lijekiseni lapho ebekwa amaqhawe amabili eNational Heroes Acre. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abasakhulayo abakumsebenzi wokulwela amalungelo abatsha bathi bakhathazekile kakhulu ngokukhuphuka kwenani labasakhulayo abazithweleyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende sithi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka elitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokuvimba ukuzithwala ama-contraceptives ngaphandle kwemvumo yabazali. Umnumzana Decent Dube oyinhlanganiso yamatobo Youth Development Initiative uxoxelo Mike Hobe weStudio 7.
Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasesikoleni luhlupho osoluvamile kakhulu especially kathi singesikhathi seCOVID-19. So uhlupho olusezingeni eliphezulu. Ngikhuluma nje kulama cases abantwana abancane othola ukuthi khona bayazithwala besesikolweni and most of our families ngapha they are child-dedicated families abazali ba outside the country. So kulabantwana ababehamba behlala maybe bengekho lasekhaya bebancane as young as 14 years to 15 years. Uthotha abantwana bahamba labantu abadala abanye ngabadala wa over 18 years or over 25 years behamba labantwana abancane and these things they lead to uthwala kwabantwana besikolo.
Dube, uhulumende usanda ukubika ukuba abesifazane abangaphansi kweminyaka ewu-16 abavunyelwe ukuphiwa ama-contraceptives ngaphandle kokuba abongi labongikazi baphiwe imvumo ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labantwana abayenza zocansi lilokhu likhuphuka. Ubona ngani okwenziwe nguhulumende kuyinto enhle na?
Uhulumende lapha akayicabangisisanga le nto le ngoba it seems ukuthi khona siyichaya indiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. Abantu abacha bayalwenza ucansi sinje ndlela athi sasifunda ezikolweni siyabe sikwazi ukuthi khona yini ebisenzakala ezikoleni lasendleleni. They walk long distances, behamba bahlangana lokuningi endleleni. Uthola ukuthi umntwana is walking 10 kilometers to and from school. Into ezenzakala endleleni eziningi. So ukuthi si-ignore ama chances, ama challenges esibhekane lawo and pretend as if khona lento le asibhekane layo. It's hard ukuthi si accept ukuthi khona abantwana bayalwenza uchance. It's really hard. It's something which you need to, a collective approach ukuthi siyenze ukuthi size sifike simeni sokuthi khona siyivumele singabazali lo hulumento wonke nje ama stakeholders. But into esikhona kuhle ngoba sesiqala ukukhuluma ngakho, but lesi sinqumo sokuthi uhulumende ethi khona abantwana basizobethiwa ama contraceptives kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. Especially I think this sex education needs to start ezikolweni. Kuxoxwa ngawe sithathela phansi lento le, but yinto nje esingenile ngumkhuhlane osungenile okumele siwufese head on. And I think okokuqala ikuthi khona i-sex education lama contraceptive kube yinto etholakalayo, kube yinto abakwazi ukuthi khona noma sikwenza lokho ama challenges akhona la, ama consequences akhona, imphumela yakhona yilela le.
Umnumzana Decent Dube ngowenhlanganiso yamatobo Youth Development Initiative. Amapolisa kwele South Africa athi sokufika abantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ngenxa yodlakela oluqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma ngeviki yedluleyo besithi bafuna akhululwe. Lanxa umongameli Cyril Ramaphosa ekhuzile izolo wacwayisa abantu ukuthi bachiyane lodlamelolu, ubudlova bebuqhubeka namuhla abantu belokhe bentshontsha impahla ezitolo. Kubika uThuso Khumalo.
Ukugqekezwa kwezitolo kubikwabe kuqhubeka eDurban nakwizindawo zeGauteng namhlanje. Umphathintambo obona ngokusebenza kwamapholisa uMnumzana Bhekicele utshele umsakazi we-ENCA ukuthi inani lasebebotshiwe phezu kobudlongodlongo lobu selikhwele lafika phezu kwamakhulu ayisikhombisa 750. Amapolisa aveze njalo ukuthi esabelweni seGauteng sekufa abantu abangamachumi phose amabili 19, njalo nxa behlangana lasebebhubhile KwaZulu-Natal sebengamachumi amane lanhlanu 45. Amapolisa athole izidumbu zabantu abalichumi namhlanje kwenye indawo elezitolo eziningi ezigqekezwe izolo elokishini leSoweto. Kucatshangelwa ukuthi abantu laba banyathelwe lixuku labantu abebephithizela bebangisana impahla ngemva kokungena kulezi zitolo ngodlakela. Emazwini awethule izolo ntambama, umongameli Cyril Ramaphosa uxwayisa abantu ukuthi batshiyane lodlakela lolu, kodwa ngezehlakalo zanamhlanje zokusobala ukuthi ubekhuza amahlongandlebe.
We will take action to protect every person in this country against the threat of violence, intimidation, theft and looting.
Siza kuba leqiniso lokuthi bonke abadala loludlakela bayabotshwa befakwe ejele.
We will not hesitate to arrest and prosecute those who perpetrate these actions and will ensure that they face the full might of our law.
Uthe lodlakela selufake impilo zabantu bonke elizweni engozeni.
Our sick cannot get medication, food does not reach supermarket shelves, and health workers,
abantu abasenelisi ukuya ezibhedlela, ukudla akusafiki ezitolo, lohlelo lokuhlaba amajekiseni e-COVID selumile.
Cannot go to work.
Omunye wabasekeli bakaZuma ongathandanga kubethwa igama uthi ukuphuma kwamsholoze ejele yikho kuphela okuza kuqeda lodlakela.
Ngitshengisa ukucasuka nokuthukuthela ngoba lento eyenzekile nami akekho ngilalelayo uma ngikhuluma ukuthi uzoba ngaphuma etilongweni. Siwumphakathi walayi hostela sisazoqhubeka sile uzoma ngaphuma etilongweni. Sizakaphuma etilongweni silambile. Wena umuntu wasisiza ngemali uRamaphosa sinikile imali waphinda siphuthe. Kwakungcono kuseuZuma ngoba imali wayefaka. KuRamaphosa ufaka abantu bangakuba imali asemfuni.
Sizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu uthi uhlupho olubhekane leSouth Africa ukuthi kudala lelizwe lisekela izalwane zalo zisenza umkhuba ofanayo kuzizalwane zakwamanye amazwe.
lento iqala isenzakala kuma foreigners lokungekho umuntu oyisukumelayo ya kungathi mhlamba abanye kuyabajabulisa this and that umkhonto sogwaza ekhaya ikona beqala ukubona ukuthi hayi kanti into le inje sogcina sidlana thina sodwa singabantu ngoba indlala izongena ezi siyabona nje izitori vele zogcina zingasela kudla so ubugebengu bukhona buzawugcina ungenelwa ngabantu usuku impela befuna ukudla sezobulala thina sodwa thina abantu omnyama
umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana umqondisi moyo yena ugcwayise izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingaze ziphatheke kulodlakela
abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele thina esikuchoyi ukuthi hayi siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki
kusenjalo umthethwa ndaba weConstitutional Court izolo ohluza isicelo sika Zuma sokuthi ubeke celeni isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olenyanga ezintathu njalo akhululwe umthetho ndaba uthi uza kwethula isigwebo esikhathini esilandelayo Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngiyuthuso Khumalo
lamhlanje uzulu uthi uqhubeka esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezitolo uthi okwenza umumo ube mubi ngamandla ngomkhuhlane we-COVID-19 kubika uMavis Gama
intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela impuphu amafutha okupheka ichukela iflawo lokunye iqhubeka iqansa ngokuphela osekusenza abantu behluleke ukuthenga lumsakazo obhode kwezinye zezitolo wathola ukuba intengo isiqonge okuphindiweyo kanti labathengi bebebalutshwana okuyisibonelo sobunzima uZulu abhekane labo ezitolo eziningi i2 liters yemazowe ibiza i$335.99 yeZimbabwe i50 grams yewashing powder ibiza $159.39 kuyimali yeZimbabwe ikhabichi eyodwa yona ibiza $109 kuthi 10 kg yempupu ibiza i-$557 i2 liters yamafutha okupheka ibiza i-$439.99 i-500 grams yamatemba yona ibiza i-$674.99 kuthi i-2 kg yechukela yona ibiza i-$246.99 kuyimali yakuleli isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomthandazo Maseko uthi zonke lezi zintengo ezingeneliswa yimuli yakhe
bengithengi 20 kgs zempupho khathisi sokuseneli 10 kg amafutha asenrejusile ade ngithengi 2 liters khathisi sokuyi-750 mls lokhu akusaqedi inyanga and so kusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba inyanga ukuthi iziziphele isiqeda nzima asisa afford ama basic commodities lawo njalo kunye ezinye izinto kade sizithenga kanjengabo flour or rice sesifakhathi laseneliso kubathenga ngenxa yokukhwela umholo wona ungakhweli lokho mile ndawonye le mali yona le imadlana esitholayo vele ayeneli so sokusiphatha nzima kakhulu
Umaseko ucele uhulumende ukuba angenele kulolu daba.
Manje kubuhlungu futhi okunye izinto zangkhona zikhwela ngeyethu imali izimdola zizobukhwela la ngeforex nale esingenayo. Siyacela silukuthi ngabe kuyavuma ama basic commodities abe nganeno kube ngcono engaduri lati kube affordable ukukhangelela ukuthi uZulu vele uthola imali engakanani lalapha emsebenzini bathola imali engakanani lalabo abazisebenzelayo bathola imali engakanani iye ku reduce bebona ukuthi wonke uZulu yakwanisa uku afforda ama basic commodities
Umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uthi ukukhwela kwempahla ezitolo akuhambelani lemali eholwa ngabantu
yikathesi sikhuluma ngeCovid abantu bakuba abakwanisa ukuthi benze izinto zabo sikhulume ngakhona oko sikhuluma ngeCovid abantu badilizelwa impilo yabo khona uma operation abo lawo kanti bafuna ukuthi abantu bephile njani ngapha intengo ziyakhwela imali uzayithatha nga sokusitsho phela ukuthi izindlu zonke ziza kuthi hayi isinkwa sadliwa lokho akusadliwa bedlini abantu bonaba nxa sesibona kusasa sokube udlwamudlwama ukuthi uzihambela nje umuntu akubamba akukhame siyabe sithi kubangwa yini ikhonoko nje ukungela control okwezi izinto lenza izinto ukuthi abantu behlule ukuphila
umnumzana efi dlela ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi kunhlanganiso ye National Consumer Rights Association uthi abanengi bathwele nzima
Abantu bayahlupheka kakhulu ngokukhwela kwentengo yezinto. Lokho kuhlangana kakhulu lokuthi kulama lockdown abantu abasebenzi, ayikho imisebenzi vele kwanhlobo. Abantu bathwele nzima ukukhwela yonke into abantu abayidinga ukuthi baphile ngosuku ngosuku. Ngokunjalo baningi abantu asebekusa kushone ilanga bengazange bahlangana lokudla, sekugcwele lokho okuthiwa child malnutrition, child hunger.
Uncube uthi uMangoye sebelala eziko emizini eminingi. Emadolobheni lemaphandleni
imizi esiwele ngaphansi ebuyangeni lasekusweleni ukudla isimnengi kulalokho ekade ikho khona kutsho khona ukuthi lizwe selilohlupho selilosizi selilobuyanga lokusweleka kwemisebenzi lokusweleka kokuphila okwedlula lokho lalikho khona eminyakeni ngu-5 ngu-10 kusiya le emuva isimo sakhona sidinga ukuthi kulungiswe ipolitiki kulungiswe zomnotho kulungiswe konke ngokuba indlela okukhwela ngayo izinto kusho ukuthi abantu bazaphela bebulaye ukushela ukudla imalnutrition lendlala nje
ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Lubani Nondo ulandisa ngembangela yokuqansa kwentengo
okunye okungakhangelwa ukuthi yona iCOVID-19 thesile COVID-19 uhulumendo uyamnisa into eziningi ukuthi ziproduce elizweni yabevalavala amakhampani where the company eqakathekile or what abakungeni to the restriction of movement of goods ezivele South Africa zibuya kwele Zimbabwe layo EIC yaphezulu so sesithola impahla ezincane onxa sesithola sesithola ngentengo ephezulu olunye ulutho singalukhangela iSouth Africa ngokwayo iyabhebha i-economy yeSouth Africa iyaphansi nxa isiyaphansi ukuthi uthi thina njenge-supermarket eSouth Africa ngoba thina siproduce ilutho sesithola nathi intengo zinjani ziphezulu
Asanelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokulungiswa kwempahla lokuthengiswa kwayo unkosikazi sekayinzenza yena ube kuthiwa usemhlanganweni wequla labaphathi ntambo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe Ele Pakistan libikwa lisala ukwamukela isiphepheli ezivela kwele Afghanistan lapho sokuhlasele khona iqembu le-Taliban. Umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, usethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwehlisa udlakela olubangelwa yimbhobho. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka weCOSAFA ngemva kokunqotshwa kwalo nge-2-0 ngeleSenegal namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leMauritius liphutshe imidlalo yalo ezibonayo lemidlomelo emibili kumidlalo emine njalo impumelelo yanamhlanje ilitshiye lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusiphanga sikaclub B ekhuluma lentathela izindaba ekupheleni komdlalo womqeqeshi weZimbabwe uDravko Lugarusich uthe iqembu lakhe linqotshwe ngoba abadlali bekhathele.
Into ekhona ukuthi namhla sidliwe ngoba abafana bebekhathele yikho sihlohle ekupheleni kwehlandla lakuqala lasekupheleni kwehlandla lesibili sineqembu labafana abasa khulayo njalo benze amaphutha amancane adale ukuba sihlohlwe lezi kumele kube isifundo esakwenza bengayenzi amaphutha afanayo kusasa
phambilini komdlalo namhlanje bekuvele sekulabanye abakhonona ngendlela iqembu lesizwe belidlala ngayo ngaphansi kokuqeqetshe buka Lugarusich intatheli izindaba ezemidlalo uNation Gogwerra uthi ukuphuma kwamaWarriors kumncintiswano weCOSAFA ngalindlela kuyayangisa
ukuphuma kwamaWarriors eCOSAFA kuyinto yangisayo kakhulu ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe ibiye athatha inkezo le kaningi njalo kutshengisele ukungaqoqeki kwethu ku-coaching department ngendlela abafana abadlala ngayo kwatshengisela njalo ungaqoqeki kwethu ngendlela abafana abakhethwayo ukuthi bemela ilizwe so kumele sihlale phansi sicubungile ukuthi singalungisisa njani kodwa hhayi abaqeqeshi ngibona kufanele bekhambe
iqembu lezimbabwe selike lanqoba kumncintiswano yekhosafa eyisithupha kodwa ulogarosichuthi yena lumncintiswano beusebenzisa njengethuba lokubona abanye abadlali abangavamanga ukuthola ithuba lokudlala lomqeqeshi oncediswa ngu-Tondirayo Ndiraya kanye loloyi Chitembwe useqeqeshe izimbabwe kwimidlalo elishumi lambili njalo wenelise ukunqoba emidlalweni wodwa kuphela ube ngutshikilobhanqa emidlalweni emine njalo wanqotshwa emidlalweni eyisikhombisa osokubangele ukuthi abanye bakhonone besithi kumele yaxotshwe umsebenzi ngoba ekhanya engaze yakwenzayo ngiyimele istudio 7 kobulawayo ngingujoseph njanje
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 i-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo